Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 tulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele.
Democracy njalo kwamanye amazwe njengalane eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akulala msinto iprocess nje ehlali iyenzakala.
Lamuhla sikhangela umumo wendlala emaphandleni siqala ngesigaba seMathebeleland.
Umumo wendlala indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho.
Sizafika njalo lasesigabeni seMathebeleland South.
Kakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu abethu abasediaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi jobe betshona bebaleka amapholisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele endaweni ezedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,100. I-commission le ivulele lolu gwalo leziphathamandla zamabandla azancintisa kukhetho ukuthi azibonele ukuthi ukhetho lwenziwa mgceke ukuze kungabi lokucilibezela. Isikhulumeli sekhomishini yeZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba leThe Herald izolo ukuthi ikhomishini yeZEC iphiwe imali eyizigidi zamadola eMelika ezifika phose ikhulu $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali le izasetshenziswa ukudinda amavoti ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezijiyeneyo. I-commission yeZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izazisa lamuhla ukuthi izigaba esezigqunyiwe zigqunyelwa izabelo zokuvota ama-constituencies zingaki njalo ngeziphi. Izigaba zeMathebeleland zikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisele ukuvota elizweni jikelele i-voters roll ilamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni njalo ongusenetha wakoBulawayo.
Ngibingelela emsakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwathi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile bacheke babone ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, idemokhrasi njalo. Kwamanye amazwe njengalani eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akulala msinto iprocess nje ehlali iyenzakala kundawo zonke zabamunicipal and whatever ma offices ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhethi-ke ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona isifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithembile nje abethuki ngayo ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho khona yini okungenziwa yi-commission yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikiswe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule iy'ncwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hhayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma BF kanje uyadisqualifywa ukuthini konke lokho kuzo kuzosiza bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi inenzakalayo kumele nje ukuthi zekhi iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi inenzakalayo enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho izekhi kumele ukuthi kuphe imodel lokuzen ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona abantu bengayilapha na begetsa abantu abana benje lapha sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje mina ngiyafika lapha ngifaka u X ngifakela uba ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njoba uhlelo lwabo luzoqala nje funa ke sichoxe nje ngemva kwamafika amane oso ngiyabonga msakazi
Hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula ezombusazwe njalo engu senator wakobulawayo ube khuluma ecingeni le studio 7 ekhona le kobulawayo Uzulu uyakhala ngendlala lezinsuku ngoba intengo yokudla ezitolo ikhwela mihla ngemihla. Izulu lalo alinanga kuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba lentengo evele iphezulu kule emadolobheni umumo wakhona mubi kakhulu. Sixoxe lesakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima ungukansila njalo walumango. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni sakhe.
Umumo muvi kakhulu Chris umumo wendlala indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho khokhela khona edithi abadala uyabona ukuthi izinja zisamanga kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika kona ngalo uzwa ama reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le umumo ka ukho right mina njengokubona kwami njenge okeli ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside so khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala leyana ukuthi umuntu ozangezwe indlala ake ngabe kwazi but indlala engikhuluma ngayo indlala ngiyibona njala layo every day ngiyibona suku zonke abantu bathwele nzima uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwala sangibona bangasitshola njani but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapha esigabeni lapha engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima abadala balendlala wange district yonke sonke njengamakansila sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala le but ayikho khonoko kulizabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi idistrict yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani
zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
ilanganiso lezi ezifana nalobo World Vision abakacalisa ukuncedisa abantu even yona i-social welfare ikacalisa ukuncedisa abantu but sikhangele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyocalayo because nguyo labantu abalenjala yona le ama-non-government organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe balambile hayi umumo awukho right bazabuya siyakwazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona ukuthi ezemelele sive sigade yini entabeni sikhulume sisezintabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi
kuya kumelele ukuthi benanzile ukuthi isikhathi nathi sikhamba sisingakangeni isikhathi somkhando vele sebesikhathi sikubona ukuthi abantu bayanikho ukuza abantu bayadubeka ereserve lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka ukuthi kunzima of course ngawutshela umuntu osuthi ayizuzonke ukumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizama ukubona ukuthi bengayenza umbono wani ukuphangisa ukuthi kulolo emandeverende especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu ngiyabonga kanti
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede njalo engukansila walumango lokhe sikudaba lunye sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMathabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leCCC
sawubona baba Gandhi labalaleli kwa Studio 7 okwaqala babethi indlala ayibulali muntu kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha eMasouth ngananzelela ngibona sokuqalile kakhulu ezifiyeni utyani kabusekho ukubonisa ukuthi owenzalo ezifiyeni kwenzakala lathi ebantwini ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla indlala eMathabeleland South sesisondelela kiyo ngibona ngani ngakusiyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule indlala ikhona eMathabeleland South ngoba indawo eziningi azitholanga lutho laba abasinceda abaqala ukusincedisa sidla ezitolo ikakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu abethu abase diaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bevaleka amapholisa le misebenzi baphelela bekhitshwa malala ukuthi kumele bebuye zonakibo kuzoba nzima izinto ziyadura izimbako azikhuluma kula mali ngoba sonke isikhathi besiphiliswa ngelizwe leSouth Africa impuphu sesithenga nge 500 kwezindawo 650 kg ngoba thina emakhaya kakhulu ngasithenga impuphu sithenga ama 50 kg ngoba yiwe angani abangcono kithi angikhulumi amacimbi njengoba saba namacimbi sesiphonga kwadle njalo sithela amanzi ngoba i cooking oil iyadura 2 kg kubo 120-150 rand. So kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMathabeleland South indlala yodwa ngikhuluma ngabantu abasebenzayo laba bangasebenziyo kangikhulumi kunzima sibili kakhulu sibona ngani ukuthi isikolo kathe sisikhangele indaba yokubhadala sibhadalela abantu abazobhala umhloliso imali zakho naziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi abantwana abaningi asezibebhala umhloliso
zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa zisathule kwamanje zithule akulokunyekayo ngilethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazama osincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama-election nje kanje uhulumende uyabe funa ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebese kuthatha ngokuthi nguyonikeza abantu so abantu abakathela uncedo baba Gandhi so sebenzimeni obukhulu kakhulu indlala isihlasela thenyananzelela ngakwenziwa imicimbi njengobana imicimbi sibamnengi le mingcwabo umuntu sethi ngathi nisemngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje zakhe ngidle ngendlela yokuthi kona emzini uyabe kwazi ukuthi emzini wakakulalutho kunzima kakhulu baba Gandhi izitolo eziningi kazilalutho zi-empty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi bazakoda kuphi iyo indaba esinayo so sithi khona ama organization lawa amazwe kade sincedisa siyacela mphele ukuthi bangambuyele emuva basincedise ngoba ngani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela abalambe
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMathabeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla leCCC Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha indaba leHerald lilodaba lokuthi osomabhizimusi bedolobho leKwekwe sebekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi aqothe iziphathamandla ezilobuvila lezingamasela kuhulumende wakhe. Lesi sicelo senziwe ngolwesihlanu kwenye ihotela yeKwekwe lapho Mnangagwa kade enxuswe khona. Iphepha ndaba la kwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi kulowesifazane unkosazana Sheila Seliwane odabuka kwele South Africa owabhubha endlini yakhe eflatini kwele Bilitane ngomnyaka ka-2019 kodwa amathambo akhe atholakale lumnyaka. Leli phepha ndaba lithi omakhelwane bakhala ngokuzwa umnuko eflatini lomuyi kodwa iziphathamandla zazithulela. Amathambo kamuyi asiwa kwele South Africa lapho angcwatshwe khona ekuqaleni kweminyaka wonalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amachukwena amachulo studio 7 abalaleli babo. Isisekelo sombuso seZimbabwe esikhulunywa ngamadokotu wenedemokrati kunjalo kodwa amaduku and company awokupholand ayisibo bantu abaqualified ukuthi basitshele ukuthi izademokrati ngoba yibo abantu ababenika uEmmerson Dlambuza Mnangagwa amandla nokuthi ayezinto akazifuna and umlandlojike uzokungusebenzisa yena umaduku lepholand ayi labothokozane abahambe benze nabokwanele ndebele yibo abantu abayenzinikizana ubifamane ukuthi umholo wabo abe namandla okwezintandalo ayifuna namhla ngibe ngazitshile ukuthi kona usekelo lesombuso zimabuka siyenze sinyethezo yibo abasinyethezele.
Studio 7, Studio 7, salibonani, bantu bakithi, bantu abahle, lisithi izindaba zezimnandi, ezeqiniso, linjani, lonke, angifuni ukukhuluma ukuthi ubani uba nayo, ithi lonke linjani, bathatheli bethu bezindaba amagumbini onke amanomhlaba ukuze befike eAmerica khona ngapho, hayi, ngitshela nami ngizofika ngombono wami eAmerica, kathese ngikhuluma ngase-America, hayi, ninjani lonke bakithi, hayi thina siyaphila, hayi nokumbona onyana kwami okuncane, hayi ngamkhangele, hayi president wethu lo ushanisa, hayi bona ngani uthathe indlela emnandi, hayi intate ikhuluma izolo, hayi ngizengijabulisa sibili, ngaye senze nje sokuyakhanya ukuthi siyangaphi, kuyasikhanyela ukuthi siyangaphi, hayi izeki leli kwekwenzayo ifuna ukuthi isithi emathebelini abantu abavotanga bonke, hayi asoqiniso lokho, asoqiniso into afuna ukwenza ubutsotsi, bafuna ukuthatha abantu onke babaphumnangagwa, hayi thina siqinile, siqinile, sikhona, sibaningi, akula nto ukuthi sibalutshwane, sibaningi, bonke baningi bavota bayenza njani kodwa yikho bephibiseke emuva, hayi lokhu abakwenzayo yisikho bangazathengwa ngumnangagwa, hayi lokhu asifuni, abaphume ungena abanye, baphume bengena abanye abarayithi, bangazange bekhetha abantu babo ikhampani yabo, hayi soze kubeyile kulungi, hayi soze kwelelani lakho, danki mathiwa mi. Thank you. Ngibongile kakhulu, bye bye.
Hayi, siyabingelela ku Studio 7 uTongamile Nkomo, indaba ezinhle. Hayi, sithwele nzima lapha kwakabithi amathewelende lamasela bhahile badla inkomo zethu. Sihlale egangeni lekhaya elizwe liyalokulunga, asisakwazi ukuthi siyephephela ngani. Lanxa bengasicotsha bethi sibuyele emakhaya, asikwazi ukuthi siyenza njani ngoba lamasela bayaqeda inkomo zethu zibe sizithembile ukuthi masiphelwe imisebenzi siyafika sithengise ngoba ekhaya imali kayingena ebhenki. Amabhenki akhe afile kala mahla, asisakwazi siza kwethu. Sasithi silwa sifuna ilizwe, sithi sicotsha amakhiwa, kanti siyazifaka ukubuya ngabe seke lamakhiwa lokhu esibusa mhlawumbe ngabe kungcono, ngabe sinothile noma laba besisebenzisa nzima kodwa sasingasogoli ngoba kwakungelwa elamba, sasilima izulu lisina kuguhle.
Ye linjani mthokazi wakithi, ndiya mthokazi wakithi, ya baphila lapha abasakazi bethu, hayi siyabonga kakhulu. Umdladla okhuluma umdladla Dawuduna, hayi into engikhala ngayo, yilo umfana lo uchamisa lo 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 labona uchamisa labo leli elithi abantu isibambane MDC MDC itwa iCCC leyo iCCC kubanjwane kubanjwane ini libonile nje shadow cabinet kamfana lo libonile ini exactly isho umuntu esitshoneni westoneni ulapho uyalibonisa iyalibonisa lenehlaya sithi hey chamisa watata ndisiyagcwala emarani nake bekani manje lo mfana lo hlasa litshela into zikamthwazi othi asekele ndizama ukuthi silandele into zomthwakazi bekani manje icabinet yakho lenzeni lithini manje khulumani sizwe nansi ishadow cabinet yakho ikhuphile yayibona ke manje ukuthi kwenzakalani amandebelo emangaki lapha ake nilisitshele ke lisichazele linethi liyazi hlala silitshela mthwaka abantu bakamthwazi vukani vukani emaqandeni lekele ukufukamelana nezinyoka amashona azoliluma amakhwapha emini lokufukamela into engekho right vukamthwakazi vuna
ya kulenye indaba esesihlangane layo indaba eyenzakale egweru kulomuntu weMDC ogijinyiswe ngabasekeli bezanpf bembona igqoke ikhipha emkhoba egweru izolo etambama but umuntu ukwalisile ukuthi ebaleke ngobathi bemgijinisa bethela amabhemba bathe bembona bathi mana lapho ndoda kumele sikhulumisane nisibambaneni undoda lwana wazama ukuthi eme wathi wathakhela wathi ukuthi bathwele amahloko abantu labana bamgijimisa but ubalekile lo ndoda kuthiwa ngutrimo uncube but ubalekile usilile kade ngabe bambambile shouthi ngabe bambulele
salibonani bontunga salibonani bosithandekile ndlovu kustudio 7 nabalaleli sithi hayi siyasisiza simile ngokungasikhohlwa ngezinyuzi loko lisinikeza siyabonga kakhulu siyabonga inyuzi kazibalwe sibili kakhulu
linjani balaleli westudio 7 linjani ngiyajabula ukulibingelela kulo umsakazo bazali ngiyalikhuthaza ukulentsha yonke khona emahlabeni wonke jikelele ukuthi sihambe ngobunenye ngonyaka ozayo siyokulwa le yimpi uyakhipha abantu abasebehleli isikhathi eside kangaka embusweni bengasenzeli lutho bazali asihambe ngobunenge intsha mayirejiste ngobunenge sihluphekile iminyaka yonke engu-42 sihlukumezeka bazali asiboneni ukuthi impela kuba nontshintsho ngonyaka ozayo bangaze beyenzeni laba bantu beyalela njani siyazi ukuthi vele kunzima ukukhipha umuntu umuntu kumhluthunela isinkwa kunzima kakhulu abantu laba bayesaba ukuya emajele ngezinto abazenzayo ezimbi lokubhidliza ilizwe bona beyalela kangaka sebebhidlizile sebemoshile so kunzima ukuthi bephumelula bazali kodwa asiphakameni sivusa amakhanda ngikhuluma ngiseJohannesburg okhulumayo engujohn mdimba wasemabale edobot engikhuthaza bonke abantu ukuthi ngani bezimisele ukuthi manje ngani siyayilungisa lelilizwe lelilungiswa yithi akula muntu ongasilungisela lelilizwe ngaphandle ukuthi sisukume siphakame sithi sokwanele ngiyabonga ngiyajabula ukulibingelela lonke amen
livuka njani balaleli bestudio 7 livuswa unhlanhla mahlangu sebutswana eFrancis Town eblock 8 lapha ekhaya ngikhuthaza bonke abelubani esigabeni semalunkulu aphana umama ukuthi kahambe ayiregister kuvota umalumami kahambe ayiregister kuvota usamthulisi laphana upholungwenya akayiregister kuvota wonke bonke abangizwayo ngithi bantu thie singapha sithwele nzima zamanensi yiregister kuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza kusahlaleki ngithi ngiyabonga emhlahla usebhukweni wemalunku khonapho ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 hayi siyabonga kakhulu lani lizizwele ukuthi senelisile ukuthi sidlale ke imhlayizo yenu eminingi kakhulu ngoba ibimfitshane njalo siyacela ukuthi lingathuki ikakhulu ukukhuthaza amazwi angani wona ayachothoza imhlobo ukuthi amashona amandebele hathi asenzeni ke sikhulumisane nje kuhle kuhle siyabonga kwezemelika Udaba lwelungelo labesifazane abazithweleyo abafuna ukususa izisu luyaqhubeka lusiba ebhodweni. Lokhu kulandela ukugenqulwa kumthetho owawusipha ilungelo abesifazane ukuthi benze lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba ye-abortion inzima, ikakhulu uma ukhangela thina abantu abavela ku-background efana leZimbabwe, singama-countries la ukuthiwa ngama-Christian countries, ukuthi singamazwe okholo. So nxa kukhuluma indaba ye-abortion, I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami, ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe. Yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngaluphi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebesezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine ngoba akhulise umntwana. So esinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake le nto ze-family planning, abantu abathatha amaphilisi lanlanje. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu, kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ungathi sikhangela kwezepolitiki, siyazi ukuthi isinqumo esafakwa ngo-1973, so kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi i-Supreme Court i-reverse i-decision eyenziwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamaye amazwe amaningi ayasola ngalokho okwenzakeleyo lakhonapha e-America, baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe yinto umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu, indaba ye-abortion, njengoba bengishilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court, i-court ephezulu, ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye i-court adingakwenza ukuthi hayi, i-decision le siyayekela kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.
Siyabonga kakhulu umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhlelo lokuthi uZulu ayihlola igama lakhe kuluhlu lokuvota i-voters roll luyaqala lamhlanje elizweni lonke jikelele. Lamhla besilengxoxo labahlala ezabelweni ezijiyeneyo, sikhangela ke umumo wendlala othiwa wona awumanga kuhle. Sibe lengxoxo lomnumzana Solani Njemnyama owesigabeni seMatabeleland South othi khona hayi, umumo mubi kakhulu. Saphinda njalo saxoxa lomnumzana Stanley Torima owedede eMatabeleland North, lakho hayi, umumo kawumanga kahle. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa ke ukuthi lukhona uhlelo lwakusihlwa ntambama ngo-7:30 kumbe singadibana njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni ngo-6:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.